Imali le ingezelela kuleyo kwebivele idingwa uhulumende kusicelo sakhe asenza ekuqaleni walolu dubo esifika phose amadola angamakhulu amabili ezigidi ezilengxenye $234 million. Sekusitsho ukuba ndawonye sizofika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola akwele Melika US$294 million kuleyo edingwa ngabatholisa usizo ukungezelela kuleyo ebivele izosetshenziswa kwezokusiza labo ababhekane lendlala. Isimo kwezomnotho kanye lodubo oselulethwe lizulu elilesiphepho elilethwe yicyclone Idai. Embikweni wakhe awethule emhlanganweni lo owenzelwe emahofisini e-UN eHarare, ummeli we-United Nations kuleli umnumzana Bishop Parajuli uthi lokhu kwenziwa ngemva kokuba uhulumende akhalaze ukuthi udinga usizo lwesiphangiphangi lwezigidi ezedlula kancinyane amakhulu amabili $234 million oluqondiswe kubantu abedlula kancinyane izigidi ezimbili $2.2 million kubangelwa isimo kwezomnotho emadolobheni lemaphandleni. Uzulu weZimbabwe wemukele ngenjabulo lelinyathelo eselithethwe ngabe-UN ukusungula inhlelo zokubuthanisa imali eqondiswe ekutholiseni usizo kulabo abawelwa ludubo ngemva kwezulu le-cyclone Idai. Oqhuba umsebenzi wezokuhlaziya enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi kungumqondo omuhle lo osuwenziwe ngabe-UN bemanyene lohulumende weZimbabwe kanye lezinye inhlanganiso eziphatheke kwezokutholisa usizo kuzulu.
Ngenxa abantu bexabana, abantwana uma sebegula umama nayo kanjani, siyabambana njengabantu sincede ukuxhasa ukuthi abantwana besile. So mbonani kulinyathelo elihle ngoba baqakathekisa impilo yomuntu ukwedlula ingxabano eziba khona, ukukhuthana okukhona okwenzakalayo phakathi kwamazwe.
Ugumbo uthi liqakathekile inyathelo lokubuthanisa imali yokunceda abehlelwe ludubo olulethwe lizulu lesikhukhula le-cyclone Idai ukubavikela kwezinye ingozi ezifana lemikhuhlane ebalisa eyesihudo.
Uba kungasayenzwanga njalo abantu labana baphile laphana kathezi sobabe sebebulawa imikhuhlane yezihudo sabala lizwe lonke kusuka ngenye idisaster futhi. Mbonani kube zinyathelo elihle ukuthi kuyadinga sibili ukuthi abantu bebike kathana ukungazwani lokhuyana bebambane.
Ukukhangela la kucele lokuba asizwe uzulu otshelwe ngamabele emasimini kungokunye ugumbo athi kuncomeka kakhulu. Umqondisi wenhlanganiso esebenzelana lozulu emaphandleni ye-Growth Edge Development Program Zimbabwe, umnumzana Zisunko Ndlovu, ngomunye wabasekele lelinyathelo elithethwe nguhulumende labe-United Nations.
Sibona kuqakathekile nje ukuthi imali leyi ibe imali njalo eyayenelisa ukunceda abanye abasezigabeni ezithiyeneyo eZimbabwe, ilizwe lonke jikelele, especially ikakhulu abasemaphandleni sebeqala ukukhala besithi abala kudla, abala manzi okusebenzisa kusukusela kulokhu esikubiza ukuthi i-climate change.
Leli nyathelo elithethwe nguhulumende lokudinga lolu sizo kusesemasinya. UZisunko Ndlovu uthi kungeliqakatheke kakhulu. Lo mhlangano owenzelwe emahofisini e-United Nations ungenwe njalo ngabenhlanganiso ezitholisa usizo kanye lezisebenzisana lozulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.